imicijo emibili engifanele ngiyichasise ngichasisele abalaleli. Eyokuqala ukuthi uThobaye Wamulele thina sathi silungisisa isisekelo sembuso constitution kwachasiswa ukuthi i-ZEC eka Justice Makarao lo Joyce Kazembe yibo abalemvumo yokwenza i-voter fraud. Bona bathi bona okwakhathesi bazabhadala uMulele ukuthi abayenzele. UMulele yena kafanelanga angene esibayeni lesi se-voter fraud, usesibayeni esingayisiso. Okwesibili ukuthi i-RAW phela yi-organization ezimele yodwa ebhaliswe ngemthetho weZimbabwe. Balemvumo yokukhangelisisa ucubungula ama-documents wonke, ama-public documents. Yikho thina lathi siyabe siyake sicubungule i-financial, i-annual budget kahulumende, izimstatu ye-population. Kutho ukuthi uMulele leZANU-PF kule mfihlo abalayo, hhathi imfihlo yakhona ifanele ivezwe.
Inhlanganiso le ithi kwezinye indawo ithole ukuthi kulabantu ababhaliswe ukuthi bazavota abedlula inani labantu elitholakale kuleyo ndawo ku-census. Uthini ngalokho?
Yikho phela bengisithi mina kade kungcono ukuthi uMulele ahambe emhlanganeni wakhona elezikhwithamfundo zakhe esiyatshengiselayena ukuthi inombolo zakhona ezikhulunywa yi-RAW ayisizo, ekhangele amaphepha izimstats la yikhona. Kanti-ke sokutshengisela ukuthi esasivele sikutsho ukuthi iZANU-PF ithatha abantu emakhaya ibahambisa kwezinye izindawo lapho abacabangela khona ukuthi bona babazanqoba ethiwa khona i-busing of ama-voters. Lelo liqiniso, yikho kufanele ukuthi la i-RAW kayihambe emadale iye ukuthi hhatshi thina sile mvumo yokuthi sicubungile ngoba asila-partisan objective. Lokhu ikunceda abantu abazavota ukuthi babone ukuthi kulobuqili obuyenziwa liZANU-PF.